Sithanda ukuthi sikhuthaze abachayeli bethu ukuthi bahambe kuhle emgwaqweni, balondoloze izimpilo zabo, baphinde balondoloze impilo zabanye kanye lokulondoloza izimpahla. Siyakwazi ukuthi sibe nabantu abaningi ababhubulela kunaleli khefu abadlula 87 labo abasitshiyileyo, njalo silabantu abakwanisa ukudlula 424 labo abesele sebelamanxeba nokuthi belimele. Siyazi sobala ukuthi imigwaqo yethu kayimihle lapha lalaphana. Okuningikwa khona siyabona ukuthi kulama potholes ayebe khona, njalo siyazwisisa ukuthi kule bhiji lelo eselithethwe ngamanzi kuthasane endaweni yegogwe. Nalokho isicelo sethu ukuthi i-responsible ministry babone ukuthi ibhiji lelo selilungisiwe ngokushesha. Njalokho isicelo sethu ukuthi labo abasebenzisa indawo yonaleyana babone ukuthi sebesebenzise omunye umgwaqo ukuthi bahambe lapho abangabe besiya khona.